So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Ncwabakazi 2018 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa awezetrap athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, uMnumzana Thendai Biti, ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idale linye. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebelele South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Thendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa olweZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo uMnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokuchutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweZambia lapho ayidinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe uMnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kaMnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Kuda kunyaya kuchira kwezi basi
sifuna lesi sicelo silahlelwe kachana. Okwakuqala okuthiwa kwenziwa akusilokuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Loke uMnumzana Harrison Nkomo igqetha elimela isiphathamandla seMDC Alliance njalo engumkhokheli wePDP uMnumzana Thendai Biti kungamazwi akadedolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu welizweni weConstitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idale linye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo kuConstitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela ukwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idalile Constitutional Court livaliwe. Ngemva kokwethulwa kwalamaphepha, umthetho onika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthetho wandaba usuzamele uhlaziye lolu daba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano owe-Coalition of Democrats, uMnumzana Elton Mangoma, onxintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba uMnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, uMnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba uMnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni owe-Constitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba, njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakoBulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka komthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. UBathabile Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa yikuthi abasebenza ukutshayela imichova labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona esilindweni semichova lapho abathuthela khona besuka lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. UMnumzana Thulani Mlawuzi ohlala koBulawayo njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi ethawona nti isithi senta kunika umchemo vele kula order vele I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho befica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomphepha bayachemela I think nxa kungenzakala kutholakala i-rank epop nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zeza kuthiwa ichayi lezimbabwe kubangela indawo enjani I think kumele ukuthi igovernment ithathe action ngakho lo fana ukuvalwa kwegodini igodini umama umthwetha ngikhona engaqini ngokungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzele egcekeni noma kwakhona ababeyenzele egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu uyachamela ngemva komchoma sale abasahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa uMnumzana Tricos Ndebele uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi ethawona nti isithi senta kunika umchemo vele kula order vele I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho befica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomphepha bayachemela I think nxa kungenzakala kutholakala i-rank epop nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zeza kuthiwa ichayi lezimbabwe kubangela indawo enjani I think kumele ukuthi igovernment ithathe action ngakho lo fana ukuvalwa kwegodini igodini umama umthwetha ngikhona engaqini ngokungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzele egcekeni noma kwakhona ababeyenzele egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu uyachamela ngemva komchoma sale abasahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Umthayeli webhupta uMnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo isambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
Now kuthiwa lesilelo first thing yi-toilet even kusiba lama-camp meeting amhlangano lapho kula bantu abaningi first thing
yi-toilet
it should be practiced
Cannot Umnumzana Rizin Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchova mbayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke ama drivers lama conductors aba ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba ama toilet leyo iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo Pick and Pay ukuthi asivulele i toilet sisebenzise for free. Pick and Pay manje uyasicharge. So sicina sesiyabe siyangena ngapi kwa ezithupheni kumbe kumabhethini. So kuba khatshana but siyabe sizama ngendlela zokuyi-encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini ukuthi nje indlu ewele phokweni awuyiswele. Uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana kodwa vele sithiya siloko sibhoda nje besikhona lapha njere lasiloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazonalezi ezonakala. Khansili sike sacela ukuthi basingakwazi itoilet yana ngeyakhe kumbe ka-Pick and Pay. So namanje siloko singakabayikwazi ukuba bazange asiphendule ukuthi itoilet ngekabani because lapha thina kwayo itoilet asiyila vele sisebenzise ka-Pick and Pay yona le ebhadalwayo.
Indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick and Pay Hyper kulobhengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu kodwa izambuzi akula njalo izimota zinengi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakobulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuchova mbayiwa umnumzana Ndaba ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngokhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima oemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu njalo abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanyakenye. UAlbert Ncube usipha loludaba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo weMathebeleland South Agricultural Show, umnumzana George Pengo, uthi amalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamathuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka njalo lelinani liqongile xa kuqathaniswa lanyakenye lapho kwabukiswa khona amankampani angamathuma isikhombisa.
Isho yalonyaka izaba nkulu ukwedlula eyaminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers kuya kunama-breed atshiyetshiyeneyo. Sikhangelela ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshengisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqubela phambili in terms of i-agriculture.
Umnumzana Chipengo ugcizelele sithi akubizozwa kulumbukiso njalo ukhuthaza ozulu ukuthaza ngobuningi ezojabula le muli.
Ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Ya kuza kwende emidlalo eminingi kakhulu kuye kunama-drama majors then aza kuba nemidlalo enjengabo tug of war then nabanye abazabevela koBulawayo ezimnyama from koBulawayo bazabuya besitshengisa okutshiyatshiyaneyo okwe-entertainment. Abadala i-$2 abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uthi amankampani akhangelelwe ukubukiswa kokuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ye-Pretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela sustainable development through agriculture njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni yisiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lenga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk. Ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lapho esikhangela impilo yabeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe ngelemelika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kweboloho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngelePhilippines leChina elemigodi embiwa amafutha ezimota eleChina selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Uhlelo lwethu lapho esixoxwa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBradford.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani ukwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengibethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. Bathe ngokwamanjena ash sokunzima sokunzima sengiphelele lithemba okwamanjena sobe ngisebenzisa ekhaya ngasu usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla le ngiqeda ithemba sesasela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kuthi ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubona ukuthi kuyahamba njani kumbe uzaphonguhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane ubaba wayevanjiwe bamhamba bamchaya babemchaya ubaba. So ngangibona amapholisi echaya amasosha echaya ngaka kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kini. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele ababekwenza babedabula babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wami angangimthanda kakhulu kazange aphenduke. So into engiyibona eZimbabwe ivusa ezinye izinyazo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala lemuli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngethu.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho uhlale khona ngapho?
alo tando kakhulu kwedlule ekhaya ngoba uthando ngingumntwana uthando engiluzuzileyo ngibona uthando olukhulu lapha kwela phetsheya kule khaya ngoba ekhaya esasikwazi ngamasotha esityhasi abantwana abantwana ababengani bebamba abantwana besirep libancane so nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabo sofie silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele hayi ithemba seliphelile
manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungile okwenzakeleyo kodwa wena uxoxa labo bathini
abangixoxa na abaningi abathi labo kulungile abathi balungile ngaba ingani ingqondo zabo kasebenzi kahle ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka abantu abadli abantu abaya ezikolo iZimbabwe yayi Zimbabwe elungileyo but kathesi selilizwe elimotshakeleyo
manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini sibona omunye umhulumende ongayisiyelowo sesemjayele engena esihlalweni
akusoze ngoba kuqala even kuqala fune ekuqaleni kuselezanu kule zapho izanu yayilahla amaphepha abanye abantu lokhu into abakwenza sikawuqali kathesi so lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi nabanye sesilahlekuleli themba ngoba as long as izani khona vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse
wona amabandla aphikisayo uwabona njani kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni
ngoba abangene bazangena esihlalweni bazangena njani izanu abantu bezanu baba kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo la makhiya ukuthi nxa izoloja wena ole power so abantu abaningi baba bephandle izanu ingabuya iba bakhulu bayenza belahla izinto and then abanye abantu babe bethengwe ngemali abantu abaningi bathengwa izanu ngemali ukuthi bezuze isikhundle but babengakwazi ukuthi bathenge isilizwe
hhayi kuyezwakala ungavaleli isizulu
ngiyalivalelisa zulu kandaba inhliziyo yami iyakhala kunani sinabanye ngapha siyadla but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu ingani inkosi singaba lani ilizwe kulobu buhlungu elihamba kini siyabonga
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle
kulungile mbongi
lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini obekhuluma ecingweni lo-Chris Gande owe-Studio 7 esebhilithane Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende weZanu PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi athi njalo umongikazi lo sehlalela ivalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe ukuhlaziya lolu daba sixoxe untungamile inkomo owe-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu
Ngibona ngathi kube into embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo into ebiqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efanele naleyo uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kondise ukwenzela ukuthi efisweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo yindlela ngoba uhulumende futhi aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andivana ukuthi athathe amanyathelo uhulumende yena ukhona kodwa uhulumende ubusa abantu but nxa kungela bantu akula uhulumende yiko obokuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo azwe into ekunye ngomongikazi ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo leyo abalithetheyo leyo into embi lana ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiya kuye sekunguhulumende mhlambe sefuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-sign dictatorship
alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini
uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imthethwandaba ezimele yodwa sekwaba imthethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele licala emuva ngale kungabe kungubani so ilabo bokulohlupho khona ukuthi kade bezajika njalo kutolo ukuthi noma bethethula isinqumo sabo kulokho kukhalazwa kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe uthole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyiko okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana wezimbabwe ukuthi akhulume into ayifisayo
umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecengweni lelontungameli Nkomo owestudio 7 ekwelebhilithane Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uzakuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walo nyaka wokungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela eleNigeria, eleZambia, Malawi, Swaziland kanye leSouth Africa njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba abavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakwele Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale unqoba.
Kutho ukuthi kumele sidonse amasokisi sibili. We haven't won ama singles for ubaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominate sibili. I-team ka Mike Burns lo Nesbitt ike yadonsa 12 years consecutively iwina. Yasi breakwa that spell ngabafana be South Africa and yibaba win
Unqobe umncintiswano wabesilisa ngoChristos Potgieter yena owaphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lo nyaka unqobe uGundanji Galengo oyisizalwane saseZambia nge-3-0. UPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Shepush laye ongowaseSouth Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlali bebabili banqoba uMike Burns loNeil Nesbitt nge-3-1. Ucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo ubusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda uyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma nentatheli zindaba ekupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabemathebeleleni Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sizwasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa weZRP athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uMnumzana Thandayi Bithi ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court ukuphikisa isicelo esithulelwe idale linye umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha usilelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.